Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zilugandaba wala mugela msakazo ini West Studio 7 ngolosi ine mshazibu 28 mfufu 2021 mu Chris Gande endabeni zetu la mshanje ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olunezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazi.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena isigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi izanu PF bifakeke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto ezichiyeneyo more than 10 izimota.
Inhlanganiso yamatitshala ezinta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlali jonga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi bafika phandle kwamahofisi e-United Nations lapho umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli. Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khonapha kwele-South Africa. Sihambisa ipetition yethu ebikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu kanti labantu bethu bebezile ngobuningi. Yonke into yahamba ngendlela ekade silele ngayo okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulolele le-South Africa lakwamanye amazwe kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazi samazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Letwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona le phezulu kwaba yibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi kade sizethula kibo wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kungekudala. Okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimthwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying. Ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lodaba lombhuqazwe udaba lwe-genocide. Ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi. Kungakho-ke kathesi sikhuphula izinga sesithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le migenzo esithi yimthwakazi. Sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samandebele labantu esishoneni. Kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siyezabelweni singena sithumayeza abantu bakithi ngevangeli self-determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. Uchamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esiyithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders emacommunity labantu abachile abantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathu eHurungwe eKaroi laseMagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu ndakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi izana uPF ifake ke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esicheneyo more than 10 is moto ke ezi-central intelligence ebezifakiwe ukubana ke zimise uhlelo lethu. Kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uzakuya ngaphi umongameli?
Saya ke lapho esingakangeni khona emashonaland west so sizaziswa ke ekuseni ukubana hayi namhla sihamba lapha lalapha. Kodwa ke ngikwazi ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo ukubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lomanyano wenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Yamatitshala eZimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta umnumzana Richard Kundane utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile-ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa-ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. Leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisa banjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba nokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi, lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe sirepresenta ababalisi bonke kwenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi, lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yiwumsebenzi wethu ukuthi sivikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucishwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokishi. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezisa ayilahlelo lokwazisa uZulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezithiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungamile Nkomo, Studio 7, uxoxa lesiphathamandla sekulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokishini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembisa ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini? Kwamanye amalokishi akhona amagetsi.
Amalokishi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolo olomgcanweni. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi logacitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lakho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganwini layo kibo phumula south khona phana lakho uyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokho. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athila enzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ungathatha umzekeliso owendawo enjenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo enjengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize, kumbe ukuqhamuka kwentambo okwenzakeleyo, kumbe ukudubuka kwezititshi okwenzakeleyo. Sibe siba lezindawo ezinjengabophumula south ukuthi amagetsi abe hambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izacitsha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshela ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona bedesa yibo ababe besebenza babe sebecitsha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezititshi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kabaxoxisane lezakhamizi ukuze izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbuluhlo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi. Nxa ihamba ngesikhathi esithize benelise ukuthi balungisise abafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le time table kuyancedisa ngoba izakhamizi zizabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi iyabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo ngesikhathi esinje. ziyabi ngekho labo benelise ukuhlela inhlelo zabo konokana sala sikukhuthaza kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzivesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoku BCC uyabe khiphe itimetable yakhe eclear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi kodwa uzivesa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecithile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcina sokubulala ezinye impahla kwesinye isikhathi ahambe ilanga lonke so ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi izivesa kayiphumele itimetable kumbuluhlu lokuthi bazachithane nibalayiteni namagetsi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kagetsi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenzisa ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenzisa ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kajalo zempina kahle lubika ukuba abantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gaja lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamachumi adlula ithobaminembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gaja luthi abangamachumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithobaminembili 18 leMasingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umdlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsheketsa ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibona niyo 7 yabingelela undawana zonke lapho isakazo ufinyeka khona. Ngibonge kakhulu ukusizwa indaba mhlana malanga ekhumakini isenzela umsebenzi ubelula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo ngisicela ngisicela ngumhlalo ohlala endaweni esemendlovu khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha abaningi basazi abazi. Yazi sinohlupho umsakazi laphana bengicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa ukobheda umpofu lapha umdudla nguye owasithiza sizinkatazweni ngejojo ujojo lalikhona laselivuza sina singabantu abahlupheka kule ndawo besicela ukuthi manje ijojo lyangasela amanzi ingala manzi linjalo lejojo besicela ukuthi mhlawumbe ma uwenza esifisele injini injini yelapha ayisekho siwazi yaphi yajontshwa mhlawumbe ayisekho abantu bayahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba sisicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini enye endala mhlawumbe ma unako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu. Uma siyazama uvume ngoba imali ayikho kodwa besicela senjwa omkhulu ukuthi mhlawumbe isisize kakhulu ngendaba yamanzi eMakhokhomba laphana iJojo lizocela ukuthi umoya lisikiwa phezulu lapha life sibe sinuza kaningi kanti-ke athi ungasisiza kakhulu siyacela sicelela thina siyizakhamuzi kakule ndawo sicela kakhulu sincuncuza siyathemba ukuthi usizwa. Ngiyabonga
amajono mahlaba
Oh,
Ngiyabona.
Isitobela.
Nembono nje impilo emthathwe emine besithi na imoto on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zikana. Engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula, indawo igula umsebenzi wamkhulu kodwa abakhokheli bethu umsebenzi wabo ubamshana. Sibe sina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo yakho. Mini ngathi indawo iyagula sithi njengoba amanzi echeshini lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha siyanga kuyaphi. Ngamafishane ngakubeka njalo kusacela impendulo esikwakhe. Okokugcina within the community njengwanje isigaba siyakula yeguli akathimu encanda bayithi ihozo liyanjazi iyakula jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana we are eager to perform abafana they are eager to perform at any level so lokho sikufaka ku ministry ya masport please give us inake kono siyabonga
banibonani balandeli bestudio kuyahlupha owezandla niyashiyashi le problem bathi ezimbabwe i-critical condom ezimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga bekhampene be-free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba thina siya empini sasiyalwela abantwana bezimbabwe noma nguba kathesa kusavunyiswa kufanele siswe yizandla kuze kube phakathi okuthi khona ngoba thina asinawe ama-powers okubasusa bona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakathi singazi kuliqiniso elingakanani lelo ma kuba befakelwa amasanshini besola ubuso wabo lokuthi bona fanele kuhlobo hodwa kuqembu eliwodwa into engavulwayo engakuhlaba wona kuthiwe khona ngamasanshini ngamasanshini zayo nje nganjani ngoba phela omunye lomunye umuntu fanele abe lilungu ezimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hhayi ngamasayila asenza abantu base-ten america bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu ezimbabwe bona bahuquluzibabafuna ukukhulunywa ngakho hhayi zimbabwe hhayi abantu abokayi azaphiwa abantu abayimbabwe
salubonani kustudio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngikwele South Africa ngicebisa labafowethu laba bafika ngapha eGoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani kurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingabomafundanini singalibambo i-1 sizomthontisela iplastic shua lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuya ekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asikesekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenza iyayangisa sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenze ngoba balirata yekelanini ngiyajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga.
Salibonani, ngiyalibingelela lonke bantu beZimbabwe, ngibingelela bonke abase Europe, abase Africa, yonke abantu beZimbabwe, ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lweStudio 7, ngiyalibingelela. Mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngumama wePlumtree, ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke bazali sikhangele ukubana izimbabwe yethu ingakhulule kanjani ebugqilini obunje singayikhulula njani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asikweni lombono ngaphakathi kwezinhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu umuntu ongasikhululela iZimbabwe kuphela. IZimbabwe umuntu ongasikhululela yena, ngisho kuma opposition party. Singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo, ngifuna ukukhululelwa iPlumtree. Ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Bonke yikho engikukhulumayo. Siyamazi simkhangele ongakhulula iZimbabwe. Siyekele ukubamba lapha nalapha nalapha nalapha. Kuza sisangaphi uma kungakhululekanga iZimbabwe? Uma iZanu ingaphumanga embusweni, kuza sisangaphi uma ingaphumanga embusweni? Kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni. Khumbulela umntwana ozalwa namhla, khumbulela umntwana ongafundiyo esikolweni, khumbulela ukhumbule konke nje. Ngikhuluma ngiseMplumtree esikhalangeni. Ukhumbule ledamu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabu kanini. Angifaki izinto eziningi lingalungiswa. Lingalungiswa ngubani?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho, imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamaDemocrats, unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Yabona mnumzana Gandhi, ngendlela umongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha amasotsha akithi from Afghanistan back, azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana, ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha amasotsha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasotsha wonke ngakaphumi, bonke laba bantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale lokutranslator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala, balungiselwa sibili kusesela amasotsha konke okuTaliban laba bengakabuyi, uyabo. So into eyaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasuka ba le suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasotsha, I think angu-11. So khona kuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu, ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasotsha afile, and futhi amasotsha lana afela khona phana e-airport yangikhona naleyani okwakuthiwa khona kula masotsha vela ewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza, hayi lapho kusekhatshana kakhulu, ngoba okuyinto kwakhona, you know, bazo into ze politics khathesi abesesikhohlwe ngakho.
Sikhangele ezomumo wegciwane le coronavirus, siyabona ukubana sokukhulunywa njalo ukuthi kungaba lendingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele, and lokho libuya ngendlela ezehlukeneyo njengoba sifuna futhi lakhona apha e-UK sesizothola sokulenye okuthiwa i-Delta Plus, uyabona. So into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo, ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye. And into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia, lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi, ama-companies avalile, amanye avula. So uyabona sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana mbijana njalo sezidula, uyabo. So i-supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi i-America isithola izinto eziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So kuthi kunje ama petrol njoba sifona sekhwelile le zinto ema restaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba ba order yabe ngabe business bafuna ukuthi benze iprofit so kumele bekhweze intengo zakhona.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowako Kapu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla zeUnited Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba seMthwakazi kunye nodaba lweGugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeni City. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.